kukhanya udutshile eSouth Africa. Kodwa asikho sure ukuthi isizathu sokumdula kwakhe bekuyini, loba nje kulokukhuluma ukuthi ubekhanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali, ama-activities angabe engaso ma-activities angade mahle.
Ye, nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola uyamazi sibili.
Ngiyamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-youth games ngo-2010. Mina bengingu-head coach we-team ye-Martin North ngo-2010 e-Harare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma-youth games edlala ku-central defense. So from there hayi ube ngumuntu engisibe ngaba mazi loba njena ube esuka eFollows. Kodwa sisuka kuma-youth games ube ngomunye wabadlali ocine esedojwa yiwange FC esizodlala kuwange FC after that. So sisuke sahlangana futhi ewange njengoba mina vele ngi-best ewange engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma-youth games.
Ube ngumuntu onjani?
Mina ngesikhathi ngihlangana laye during i-period leyana angizanga ngeke ngithi kulokunye engangingamcabangela khona ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye ube ngumuntu akade ongafiki ku-stage ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye, ngisazana laye, ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselela ama-youth games saze sayaphendula. Akulanto embi engathi ngayibona kuye.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khonakhonapho?
Angikabi ne-relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba. Kodwa yinto lathi esikushoku ngayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu okuwe waba mazi wadlala la ibhora wamba umkhochi wakhe, uyabe uyo sort of like i-parent kuwe.